Ngamazwi amahle ngicabanga ukuthi phezu kwazenzana lezo zinto ezimbili azijoyo uthi yena ababusayo sebehlulekile ukubusa ngokuba uma sebedinga ukutshelwa yilaba bangaphandle ukuthi phatha kanje abantu abakho ukuze kungalingahle ngendlala phatha kanje abantu abakho ukuze kube le kusasa eqondileyo kuyabe kukubonisa ukuthi nxa ungubaba kumbe umama usuwehlulekile. Kanti ke phezu kokuza kwezimali, ukutshalwa kwezimali ngenxa yokubuswa kuhle, ngicabanga ukuthi into enkulu kunazo zonke ukuthi uma kuyaba lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu, yikho kuzakhululela abantu beZimbabwe bahlale kahle bahlonitshwe.
Ukuza kwakhe eZimbabwe uBaba Jackson ubona kukhuthaza yini abakwamanye amazwe ukuthi bethekelele eZimbabwe?
Akangiboni la kancane abantu abanjengo Jesse Jackson umfundisi babuya belindiwe izikhathi eziningi babuya baphelele embusweni khona ngale eHarare bebona abakhulu kabayi lengaphandle kababona ama road block agcweleyo kababona ukwethuselwa kwabantu kabafike emakhaya lapho kulondlakela khona kababoni usizi lwabantu beZimbabwe abangasebenziyo kabafiki ngapha ngakobulawayo laseGweru lasemaswingo bayebona amankampani avaliweyo angasasebenziyo kaba-inspecti voters roll bayibona ukuthi labantu abafileyo labangakazalwa kabakhangeli izinto zonke leziyana eziluhlupho kabayihlangana lama-general abatshela ukuthi kayazi ukuvuma ukuthi abantu beZimbabwe bavote ngendlela ekhululekileyo bakhethe abamthandayo ngokunjalo ungumuntu ozafika aphelele kulabana kayi lapho kulosizi khona okulohlupho. Kangiboni ukuthi abantu bemelika bazazihlupha ukuze elizweni elingelamthetho njengaleli.
Alubana uthe wahlangana layo uBaba Jackson njengomkhokheli wenhlanganiso enkulu kangaka, mazwi bani ongamethulela wona?
Ngingamazisa ukuthi usizi lwabantu beZimbabwe abakulo namhlanje lwedlula usizi abakade bekulo busabusa amakhiwa. Kunzima kakhulu, asizange sakubona lokho kunje ngaphambilini. Umehluko kuphela yikuthi mhlawumbe abantu abakahlali esitokisini ekhami i-10 years njengokwahlala wabonke umo labomgabe, kodwa sebeyihlalile i-33 years phakathi kosizo lwesabekayo.